Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 10 kumfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu ababili babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngomunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya.
Ukubulawa kowesifazana eMnyamandlovu kucaphula abantu abaningi abathi kumele kuvikelwe abesifazana sonke isikhathi.
Kulabantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana.
Ukansila wedonsa esilobela uthi abantu sebekwazi kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Sisavule isolokhozi, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele, bazinanzelele.
Sibahlaziya ukubulawa kwabesifazana abajadileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude.
Sizalethulela njalo ezabatsha kanye lezokholo kulwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazi. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu ayisithupha 57 bahlolwe batholakala vele gciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,636 asebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebabanjwa ngumkhuhlane lo kusukela ngomlimbitho nyakenye. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 125,000 sebephepheka kumkhuhlane lo. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebejove okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezimbili 2.4 million sebejovwe okwesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 238 million asebehlelwe batholakala bele-COVID-19, kwaphupha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.8 million asebejove ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula amabhiliyoni ayisithupha 6.4 billion. Akusizwe ukuthi abantu kobulawa abaxoxelo ezachisa sibanda bathini ngomkhuhlane we-COVID-19.
Mina igama nginguwanda, abanye bangazi ngingothando Nkomazana.
Yebo Nkomazana. Sihlangana nawe lapha-ke silokhu sibhotabhoto la siyi-studio 7.
Okay.
Sibona-ke ukuthi kwenzakalani ngomkhuhlane we-coronavirus. Wahlatshwa yini?
Mina ngase ngaba ngokuqala esizibeni kuthiwa hayi sokuvuliwe ukuthi abantu bonke ordinary people sebengahlava. Ngase ngahlava like napho ngathi ngisiya ngisenza umsebenzi wami hamba ngomsebenzi. Ngathola behlava e-city council e-city hall. Ngase ngayenza umsebenzi ngaphuma lapho ngathi ngajoyina ilayini ngahlava.
So wahlatha zombili?
Sengahlatwa vele ngezombili.
Ngizwani emzimbeni?
Ngiqine okomntulwane onathi umuthi weqolo. Ngomunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya, mhlaka 7 July, usithile waye-admitwe lapha eThorngrove Hospital.
Wesizwana?
Yena waphunguwa ethawuni, wakholapsa nje ethawuni, kodwa hhayi sakwanisa ukuthi simthwalele empilo. Abafika empilo ngale bamthesta, bathole ukuthi hhayi upositive. Basebenzisi hayi kaye admithwa ke eTonko.
Kuba lobunzima okunganani umfowenu sesibhedlela zibuhlungu wawusenesikumbona mba ungenelisi?
Yeyi ndoda angaze ngikubone okunjeyani. Ngangisesaba kodwa ngathi sibindi ngibeletha. Ngangingomunye wangikhona owayehambe siyambona emphathele ukudla sesithiye ngewingi. Zimlunguza ngewindi, sikhatshana sisayi i-distance, i-social distancing. Yike ngubone khona.
Elele embhedeni.
Elele embhedeni.
Bamthathela ukudla bayamnika.
Bamthathela ukudla bethi bayamnika. Kukhanya kumehlula futhi lokudla khona ngale. Amanesi bathi baye bazasala bemncedisa. Unfortunately, ngelanga lesi-eight ezokuthiwa hayi sokwehlulile.
Mnumzana ubani igama?
Mina ngitawanta kaseke.
Itawanta kaseke, nyakubona lapha-ke uyabhotabhota kwenzakalani, wenzela empilweni?
Hayi mina ngisoma gesi ngiza ngamagesi.
Wahlatshwa yini?
Hayi kwamanje angahlatshwa.
Ukhalela uzahlatshwa nini? Kumbe yesabo ngilo ngazozihlatshwa lawo.
Hayi ngizahlatshwa, ngizahlatshwa.
Awesabi kodwa?
Hayi, hayi, hayi.
Awesabi. Abahlatshwe bathini bona?
Hayi abahlatshwe bathi khona nje uright.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
Sofa angamboni.
Akwamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngiyikuzwa kuphela.
Akwamboni ogula ngawumboni unjani?
Hayi angamboni.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa labanye abantu kobulawayo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lingakhohlwa ukuthi silethulela indaba ezinje enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu. Clifford Phiri owabulala umkakhe uMaggie Ndlovu eplazini leWoodcroft enyamandlovu ngompandula ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amapholisa athi uPhiri odabuka enyathi wabulala uMandlovu ecabangela ukuba usethandana nenye indoda. Athi uPhiri wamtshaya ngogodo wamephula amathambo amaningi engakaphoseli isidumbu sakhe emgodini omdala. Wabanjwa ngabantu bamusa emapholiseni. Ngosuku ebothiwe wahanjiswa lapho ayehlala khona loMandlovu, nalapho waphosela khona isidumbu sakhe. Wakuxokozela okumangalisayo ngalelo langa, abantu befuna ukumsusela amanqa besithi wayencediswa ngesinye isakhamuzi.
Bangacanga ukuthi kumngane wakho ngkwenu ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanathala inkengo ungaphikisi wawuhamba laye wamesaba kodwa manje kathi indaba emisplace statement wawuhamba laye wamesaba.
Abantu abaningi bayakhala ngesehlakalo lesi besithi uPhiri wenza ihlazo. Umnumzana Mabutho Sithole ngomunye wabo.
Imfa kadadewethu lo wabhubhayo buya ngubaba uPhiri laphana. Ngathi akhangela mina kulabantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana. Ngoba nxa ngithinyalandela ngayilandela siri kakhulu indaba leyana yokuthini kukhanyakala lapha isiwa khona wagada itruck. Itruck yona leyo wakasukulwa etruckini. Kuyona leyo itruck yona leyo wakasukulwa khona. Ngako ukuthi yena unikazwe itruck kumbe udriver wetruck lo wathatha amanyathelo. Ngako ningazange kwenzakale. Ngako azange asichiye. Lo dadewethu ngakazange asicheka buhlungu kanje. So njengomphakathi lathi angisukana ngasiyasukuma nxa sibona iviolence eyenzakalayo nje kumbe next door kumbe emzini wakho sukuma uthathe inyathelo masinyane kungakayenzakali imfa.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ulombono ofanayo.
Njengamadoda kumele ube security kakhulu uma ufuna nomuntu ongumama noma abantu bakho. Yes, security uma eseduzane nawe feel comfortable and safer around you.
Ngambe kuzwa yini ukuba abantu babulale amakhosikazi abo? Sekhumbeka ngodaba lolu uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Umthuthuzi omkhulu welizwe leZimbabwe uMnumzana Kumirai Wotsi uthi uhulumende uzabopha abantu bonke abathenga bethengisa imali ongekho emthethweni. Uthi abantu laba benza kungathengeki kahle imali emkambo wezimali ngoba selithengiswa ngemali ephezulu idola leZimbabwe emkambo wensitha lapho elibiza khona amadola amakhulu 200 kudola le elinye lakwaleMelika. Emkambo kahulumende idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe angamathumi ayisifica mina mibili lanhlanu 85. Kusanda kuvezwa amagama abantu okuthiwa bathenga bethengisa santando amadola kweleZimbabwe. Abasanda kuvezwa amagama emphakathini abasavunyelwa ukuthenga imali njalo lokusebenzisa umakhalekhukhwini okweminyaka embalwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Osikhatheleni baba yenza izinto zikhwele every time nxa irate ingakhwela ku-black market kuwosikhatheleni. Yikho kuyabe sokusenza ukuthi le mali ezitolo lapho esithenga khona izimpahla okunjengokokudla yonke into nje siyithengayo ibe sisuke siba le ntengo ephezulu. So mna mbonani nxa uhulumende bengabotshwa maybe kungaba ngcono i-Zimbabwean currency esingathi i-RTGS dollar isingahlala ine one indawo ibe stable ingabi lokhu ikhwela phela ngoba osikhatheleni yibo abayenza ukuthi nxa every time ona bekhweza ama-rate kusuka kube lokukhwela kwezinto futhi ezitolo. And sesikhangela khathesi ukuthi RTGS dollar versus American dollar. I1 US dollar nga uhamba emkamba omnyama mkambe nangaphandle kwesiphathelene. Babe sithi i1 dollar nga uphethe ama bond esandleni, i1 dollar uyabe uthola imali engange 140 bond. But nga sokuyi RTGS useza ama transfer, i1 dollar babe sithi 170 RTGS. Okuyikuthi kungaba umbono okuhle nxa bengawotha kungabi khona i-corruption yamapholisa yokuthi bayabotha badize baphinde bafune.
Unkosazana Pretty Mpofu ngothenga ethengisa impahla koBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions.
Abantu abathengisa izimali zangaphandle kwelizwe emgwaqweni, izisebenzi nje, izithunywa, gabalani lokuthi imali yakho nayisizwa ngapha. Ukubabopha akuncedi lutho ngoba abanikazi bemali bacatshile. Ngibona ngathi mina yokudlalisa isikhathi ugono wakwenza kwakwenzakala ukuthi abaningi babotshwa kodwa akuntshintshanga lutho. Ukuguqula ukulungiswa kwemali lapha elizweni ikuntshintsha imithetho eqondane lebhenki enkulu yeZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho besixoxa laye eseHarare. Kusenjalo abantu abaningi ebulenjini bokuxhumana bathukuthele kulandela okwenziwe ngumnumzana George Kubabantanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali zelizwe. Uphume kumabonakude esithi uzanika imali eningi okwamagama obecula ngesikhathi ethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eHarare. Kubikwa ukuba uGuba Matanga laye unikwe imali eningi yokuyabukela iqembu lenguqu alithakazelelayo ele-Arsenal eBritane. UGuba Matanga utshele iphephandaba leThe Standard ukuba wenze idili elikhulu ngoba unemali eningi njalo inkomo zidlana uboya epulazini lakhe. Uthi kuqondile ukuba azikholisele noma ilizwe libhekane lokusilela kwemali lokunye. Abanye abantu ebulenjini bokuxhumana bathi kumele ajiye umsebenzi ngoba wenze okuyangise ilizwe leZimbabwe elabantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho ongathuthuki ngemfanelo. Kasenelisanga ukukhuluma laye uGuba Matanga. Wezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansila wedonsa esilobela.
I-COVID-19 ikhona Dube, ikhona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengobana inamba zikhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa-ke hhayi, lokho sisavule i-solo cause, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Bakhona abantu yini abajova amajekiseni atshiyeneyo khonapho?
Lokho esibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe. Iviki eliphelele ngihambe ngayacela eZibakwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kumachipisi. Hayi, bangilalela shuwa babuya bafika babahlaba abantu. Abaningi kakhulu, abanye babeswele ama-second dose, abanye beswele ama-first dose. Hayi, babahlaba sibili. Kutshengisa ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi i-COVID is real.
Ye, kuba khonapho babomoya.
Ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokutesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapho. Ama-tests esiwazwa ema-radio nangathi ba-testa ngakumbe ba-testa drop-in angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha hayi angaze ngibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele ageze izandla kakhulu avale lo mlomo lamakhala. Ya i-COVID yasingeke sithi ayikho Dube, ikhona sibili.
Wezemaphandleni namhla besixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansela wedonsa esilobela. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukholo lwesiRoma wathunjwa ngamalocathako lemali ngomnyaka ka-2017 kusekhululwe. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-Voice of America. Abantu kwele Melika bakhangelelwe ukuba bazananza usuku lwabantu abadabuka eMelika kule-Indigenous People's Day ngoMvulo ngesikhathi kunanzwa ijefu le-Columbus Day. Abadabuka eMelika kabalinanzi ilanga le-Columbus Day elincoma imisebenzi kaChristopher Columbus. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Mandla baba mkhulu, babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngoClifford Perry wethiswa icala lokubulala umkakhe uMaggie Ndlovu eNyamandlovu. UPhiri okwamanje umelele ukuthoniswa icala leli emthethwandaba. Sibokelwa unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude ngoba umntwana lwani ubekibo umkhwenyana nguye bengoye kuza owaye kuyezosebenza. Bathi abadala bebelokhu bewabona ama-signs and symptoms, belokhu bethi anti uyakwazi ugogo wangeza ugogo wakhe ekhulume esithi ngamtshela uMandlo ngathi anti uyakwazi ukuthi umkakho uvele uyatshaya. Kambe ukhona umuntu osengaklasifaka ngokuthi uthi uyatshaya ngathi utshaya amabele etshaya umuntu?
Kunzima
esigabeni kumeleke sibi konke ngumkhwenyana. Kudala okwakuvele kuthiwa uzababona abanewethu. Abanewabo bomntwana la isigaba sonke senyama yendlovu besingesibanewabo bomntwana lana bekumele bammele umntwana lwakhe. Abantu benyama ndlovu, they let that girl down. Kwakungamelanga kwenzakalelo kuya kwakumele umfana lowana bamdiscipline before it gets too late kumbe bambambe bamsemapholiseni ngoba uthabe kuhlala kusenzakala. Ama-communities ethu singawayekele sonakala so. Umkhwenyana kusithi ungamfice tshaya udade wenu noma engaso dade wenu engumntwana wesigabeni wathathwa ngumuntu, umfice tshaywa ngulowo muntu. Abafana babethima apho bambamba umkhwenyana bamkatse bamkatse ukuthi vele esabe loba sebebodwa.
Mm-hmm.
But if we're not doing that, umalumakhe lo undoda lo uthiwa ngubani ubaba lo ungwenya ebukela umntwana esetshaywa sokule trail yegazi kodwa asuke lapha emzini wakhe ayengena engubeni alahle. Our communities sezonakela, ngifuna ukuqamba amanga, konakele elizweni lapho ikonakala sibi lokhu complete. Esikhathi sokuthi ahlaba umkhosi abiza abantu bazoncedisa nxa yena esaba umkhwenyana, abiza abantu bamncedisa. Yena uyaqonda emzini wakhe uyangena endlini uyalala uzamelela ukuthi ezwe kusasa sokuthi umntwana kabonakali. Yena ebonile itrayili yegazi umuntu atshaya umntwana akhipha igazi emehlweni akho and uyekele nje baqhubeke behamba bobabili ithi bayakuyalala bobabili.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mankonjeni. Ubambe khonapho-ke ungayikhashana. Sizubaba Untini, ungathini ngakhona okhulunywa ngumankonjeni?
Sase esintwini babenxabelayo emtshadweni bethi mjangani engazakutshaya umkhwenyana yenza lokhu lalokhu lalokhu. Bele umntwana oyinkazana wayetshela ukuthi ungaze kwenzakaleni emtshadweni wabo kumele uyeke ezweni. So isintu esisikhathi lapho okuba lengozi khonakhonapho. Kwesikhathi babaduka ungabona umuntu okuthiwa ulolaka ekhaya esintwini zokuthi hawu bani ulolaka, yebo bani ulolaka. But kokuyana yikho kuvumela umuntu ukuthi enze into ezingalangqondo ngoba umuntu sezathi avele kade ngiyolaka usezatshaya. Kwesikhathi engxa waba lo etshaya kube yingozi kambulayo. Kwesikhathi engxayeni befuna ukutshaya njengehlala yenza behlala yenza kodwa ngalesi sikhathi umbudoda into engayisiyo watshaya ngento engayisiyo then wasezama ukuthi evale ingozi sesiyajikele lakwajikela khona. But hayi yinto embi kakhulu leyenzakalayo. Ungabona umuntu etshaya umuntu akhe kumbe etshaya umntwana lingabukeli ngoba ngelinilanga uzoba ingozi enkulu.
Mankonjeni, koke nxa sukhangela kuya phambili kumele kwenziweni mankonjeni?
Mina linto engifundisa ukuthi isiko lethu kwakuqala bona sokufikile esikhathini sokuthi ke sizame ukulikhangela silitshintshe. Ingoma yethu le yokuthi nxa sitshadiswa sithi akakutshaya ubekezele kwathini, hayi mbona sokumele sikutshintshe. Kudala umfazi kwakuthiwa ngitsho la sindisa ngenduku, wayengatshawa ngenduku, wayetshawa ngomqwayi lebhandi two kuphela akubulali. Manje khathesi ubaba lo waphethe emgwazini mamali wakhe wamtshaya ngenkalakatha yobhudo of which ayikho mqwayi sokulugodo. Amfazi ngowesintwana katshawa ngogodo. Into okumele siyenze ukutshintsha amasiko wethu, asifundisele abantu abethu abangamankazana ukuthi ahle abone ama-indicators emuntwini. Ulaka lalo ludikhodeda lulingani, lukhona ulaka lokudakwa ngithi lolaka kodwa uyazikhuza. Ulakho vele ukuthi azibonelethi ukuthi hayi ngingalimaza umkabi, ngingalimaza umntanami, ngingeke ngimfake isandla ngoba ngilolaka ngizondlile. Ungabona umuntu engekho njalo, uvele funda ukuthi ufunde ama-indicators. Ungabona sokufike ebangeni lokuthi ubona ngani usinele ngozi yokuthi angabulala mbuza kubulala. Chiya ni bantwana abangamankazana, izalukazi zazala zahawula chinye ubhinya, uyekele ukubekezelela ubhinya, uhambe uyedinga indoda ezakuthanda ikulondolozele impilo yakho yesaba ukufa kwakho ibone ukulahlekelwa nxa icabanga ukuthi ngaphelwa nkosikazi wami.
Sima lapha namhla kudlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lo nkosikazi Siphiwe Mafusto le ingcwethi kwezamasiko yesintu lomnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko. Ngethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sina sizwe kwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo zihloze inkosi ezithandekileyo kulo njalo uhlelo lwethu olokuvuselela umoya. Njengoba ke ngihlala ngisho ukubana balutshwana abantu abangaphakamisa izandla bavume ukubana imphefumulo yabo yonwabile ihleli kahle. Imphefumulo yabantu ihlala ingathi idangele iwile ngenxa yoduko lenhlupho lemikhumbulo lemicabango yalokhu okusikhangqileyo. Esiyakhumbula ukubana sigcine sibala kuleyana isonto sibala encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli chapter 7 ivesi lika 57 siya ku 58 lapho esikhulume khona ngokuvalwa kwendlebe abantu bengafuni ukulalela iqiniso. Nxa uzuvale indlebe wayekela ukulalela kulula ukubana le nhliziyo yakho ilahleke. Kuthiwa bamkhanda ngamatshe. Yebo kambe singatsho amatshe sibili ilitshe elitholakala egangeni sibamkhanda ngawo lawo matshe. Kodwa likhona elinye ilitshe esikhanda ngalo abantu. Ilitshe lelo lisukela enhlizweni yethu libe selibonakala ngezenzo langenkulumo. Abaningi sithwele amatshe sikhanda abantu abalungile. Sibakhanda ngenkulumo zethu ezingakhiyo. Umuntu abangcono kulawe elesipho esithize uyamzondela. Inhliziyo yakho idinge ilitshe umkhande ngalo. Emphakathini kuningi esikuzwayo kukhulunywa ngabantu, kambe inkulumo zethu kasiyo matshe akhanda imphefumulo ezithuleleyo, imphefumulo eyenza ukulungana. Kambe namhlanje inkulumo kathi uzikhuluma bangasizimbokodo ezokukhanda abanye abantu ukuthi uyazuzana kulokho ngidingaswele. Abantwana bathwalela abazali bayabakhanda ngamatshe ngoba kabafuni ukukhuzwa, kabafuni ukulalela. Obaba bakhanda umkabo ngamatshe asuka enhliziyweni zabo. Umuntu ethi ngiyamqondisa akhohlwa ukuthi laye engxenye ufuna ukuqondiswa. Emsebenzini abantu bathwele amatshe bayakhandana bafuna omunye umuntu afe. Lanxa engasoze afe okokuyalahlwa kodwa uzwa ubuhlungu obufana lalobu uzwe umuntu ethi aya waze wangibulala. Nxa wenze umenzele ulutho olubi inkomo zingadla emasimini abantu sebekhulumisana umzithi zingibulele. Engafanga ukufa lokhu kokungcwatshwa kodwa isithi ngaphakathi uzwa ubuhlungu kakhulu. Amatshe la esikhanda ngawo abanye sithini ngawo? Ilanga liyaphuma liyatshona kuyahlwa kuse. Abantu baphathekile bakhanda abanye ngamatshe kodwa amatshe lana esephenduka esesiza kuye lowo maphosa ilithi uqala uyamuzwe sekhala ehlaba umkhosi maye abantu bangisukela. Asifunde nini ukuthi indaba yokuvala indlebe le lokukhandana ngamatshe kayisiyo ndlela kaNkulunkulu, akusiyo ndlela yothando, indlela kaSathane, inyoka endala, umqambi manga, umnini wakho konke okungalungi. Kasikhangele imilomo yethu lenhliziyo zethu singakakhulumi ukuthi kambe sibeka siphosi imbodo zokukhanda abanye asikhuleke thipho nkulunkulu olungileyo sifundise ukwazi ukukhetha inkulumo zethu singabi ngamatshe okukhanda abanye.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ningale tshona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaikhobe namhla sixoxa lo Joy Rukanza Kanza umhlabeleli ovela kobulawayo kontuthu siyathunga sixoxa ngengoma yakhe entsha ephansi kwesihloko esithi Queendom sikhangela njalo usuku lwe International Day of the Girl Child olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu okwamanje wothi ngilishayela ingoma ka Joy uQueendom. Yamuzu Joy uthi oh my ladies, my ladies, my ladies, be woke right now. Ingoma ka Joy uthi Queendom.
Joy, ngiyakwamukela kuhlelo njani sisona?
Ngiyaphila unjani?
Ay, ngiyaphila, ngiyaphila. Awuhlelo okuningi nale ngoma.
Ingoma le yingoma engayibhalayo, I think last year, sasitshona sisizwa kuma-social media kuze kuthiwa lo mfazi osebulewe. Angazi yini okwenza ukuthi abantu because of lockdown, beqalise ukushaya abafazi. It happened around the time lapho engangisenza khona i-music yami. Ngazenzisa okay, what is the best way in which I can send my messages out there around izinto that have to do with abafazi and specifically like gender-based violence. Available for Spotify, Apple Music, YouTube Music, like my radio is at the channel, like my TV is at the one in Twitter. You can follow me on my social platforms. You can go to Facebook, you can go to Instagram, you can go to Twitter, you can go to me, Joy Rukanza.
Joy, sizokuthinta udaba losuku lwe International Day of the Girl Child. Ngoba ingoma ijonge ukuthakazelela abantu abesifazane. So bengicela ukukhosela amazwi akho okugcina yibo amantombazana wonke emhlabeni.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngikhuthaze wonke amantombazane ukuthi nxa kulento ofisa ukuyenza empilweni ungesabeli khatshana. Ngithanda ukusebenzisa mina as an example, umntwana wePhumla South, and my journey was really, really tough because of all these challenges that engangwa face as 7 months. Each and every time I face the challenge, I'm sure na ngikhumbula ukuthi ngile end goal. Academics were the reason why I left Zimbabwe and I went to pursue some amazing opportunities in America. And you know, I'm able to do certain things right now because of that perseverance, because of that hard work. So I'd like to appeal wonke amantombazane ukuthi no matter what sphere you are talented in, do not be fearful.
I'm gonna sing the hook for Queendom. It's simple. The chorus is like, oh my ladies, my ladies, my ladies, they walk right now. Hey, it's my queendom. Don't you dim my light. Ooh, ooh, in my queendom, you don't dim my light. Hey, ooh.
Izilukanda basithanda ukubonga uJoy Rukanza ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela usuku lwe International Day of the Girl Child. Igama nguMaikhobe wothi ngilishe lilalela ingoma eka Joy uQueendom. Bye bye.
Kuba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje, Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.